Soko izika bisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lingali chona njani silukandaba, olambulela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesine. Mhlazi ku-29 Mabasa 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
amanye ama-members Christ in Zimbabwe Coalition namanye ama-institutions esisebenza lawo sebethe bona sebethatha indaba leyi bagijimelayo baye kuma-courts ibone kwakuhle ukuthi kusemthethweni na lokho kuyenziwe yiparlament kumbe akukho emthethweni.
Inhlanganiso zomanyano we-Crisis in Zimbabwe Coalition zithi sezicabange ukukhweza isicelo emthethwandaba sokumisa inguquko yesisekelo sombuso okwenziwa lidale lephalamende.
Sesihambisa abantwana esikolo nzima khathesi, amakhombi la ade ethwala abantwana babotshiwe ngapha, wona uyabubhadele imali yokuthi athwale umntwana inyanga yonke. Khathesi ukuze ucine ugada ibhasi lomntwana ubambe isikhathi ekuseni kunzima, kusho ukuthi lawe vele emsebenzini ucina uphuzile.
UZulu kobulawayo ukhala ngokusilela kwezimota zokuhambisa ngenxa yokubotshwa kwabemichova abangasebenzi bephansi kwezubukho. Abamankampani azimeleyo sebesungule uhlelo lokusebenzelana lohulumende ekuhlabeni uZulu ijekiseni ye-COVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abamankampani azimeleyo sebesungule uhlelo lokusebenzelana lohulumende ekuhlabeni uZulu ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-COVID-19. Lolu hlelo lubizwa ngokuthi Business Preparedness Prevention and Response to COVID-19, olusungulwe ngenhloso yokuncedisana lohulumende ukuthenga amanye amajekiseni awe-COVID-19 lokunye okokusebenzisa ezibhedlela ekumelaneni lalo mkhuhlane elizweni. Inkampani ephathisa ukubhadalela indleko zokwelatshwa esimas yiyo ebikwa ikhokhela lolu hlelo olukhangelelwe ukubuthanisa isigidi esisodwa samadola emelika sokuthenga amajekiseni la. Kunjalo nje lokhu lisehla inani lasebebanjwa bele coronavirus elizweni, kodwa liqansa lalabo asebehlatshwa ijekiseni yokuvikela ukubanjwa ligciwane leli. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekobulawayo.
Ngokutshona kwelanga layizolo kuhlatshwe abantu abazinkulungwane ezedlula ezilitshumi lasikhombisa 17,345 ijekiseni yakuqala, okukhuphule inani lasebehlatshiwe. Lokhu lolu hlelo lusungulwe ngonhlolanja kwabazinkulungwane eziphose zifike kumakhulu amane 38,821. Okwamanje sokuhlatshwe abantu abazinkulungwane eziphose zifike eziyisikhombisa 6,729 ijekiseni yesibili, okukhuphuleleli inani la kwaba zinkulungwane eziphose zifike amashumi ayisikhombisa 69,992. IZimbabwe isebenzisa umuthi wejekiseni e-Sinovac le-Sinopharm elungiswa kwele-China, lanxa nje amajekiseni la engakanikwa isitampa sokusekela ukusetshenziswa kwawo ebantwini ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-World Health Organization. Kunjalo nje izakhamizi zemzini wesidwetshi weflats kobulawayo zibika ukuba zihleli nzima, kodwa zisebenza nzima ukuba zingabambi igcikwane le-COVID-19, ngoba kungaba kubi kungaba loyedwa nje zwi ongabanjwa yilo mkhuhlane. Kunje iningi lezakhamizi zalumango zikhala ngokuthi zihlalele evalweni ngoba zihlezi ziminyene kakhulu. Isakhamuzi sesidojiwe flat 2 unkosikazi Cynthia Mathe ngomunye olesikhalazo lesi.
Hayi, esidojiwe sikulobunzima kuzikhayele ukuthi uma kungaqhama kwamuka sile ubhubhane lweCovid isidojiwe sonke singaphela sibili ngeCovid ngoba kuminyene.
Unkosikazi Ntombi kayisenyathi esinye njalo isakhamuzi sesidojiwe uthi uma kungaba lo yedwa obanjwa iCovid 19 bengachabalala.
Kuletrika kathesi bekhala lesimo samanzi lokhena sokungasibangela ukuthi ma ungukuthi singaba lomnyama kungene umuntu oyihano leCovid isidojiwe sonke siyaphalala.
Unkosikazi Mthandazo Khuphe okusidojiwe COVID-19 Rapid Response Team uthi bayafundisa kodwa balodubo lokuba iningi labahlali alenelisi ukuthenga ama-mask lama-sanitizers.
Siyabuya sizobafundisa, sibakhuthaza ukuthi bagqoke ama-mask, balandele izindumiso ezamiswayo i-World Health Organization bayitisibale challenge. Ukuthi indingi labo kabasebenzi ukuthi bazuze ukuzithengela lawo ma-mask.
Ummeli we-World Health Organization u-Alex Kasasira ubike ukuba benza konke okusemandleni abo besebenzelana lohulumende weZimbabwe ekumelaneni lokumemetheka we-COVID-19 lokubona ukuba abantu bayahlaba ijekiseni ye-COVID-19 njalo baphakathi kokuphuma lohlelo oluzaqinisa ukumelana le-COVID-19 emhlabeni jikelele. EZimbabwe sekulabantu abaphose bafike amachumi amane enkulungwane 38,118 abahlolwe bafumana bele-COVID-19 kwasila amachumi amathathu lanhlanu alengxenye 35,517 kuthi abedlula inkulungwane elengxenye 1,565 sebabulawa yi-COVID-19. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Inhlanganiso ezisebenzisana loZulu ezingamachumi amane lasithupha ezimela izisebenzi, izifundi, odokotela nezinye inhlangothi ezibumba umanyano we-Crisis in Zimbabwe Coalition zithi sezicabange ukukhweza isicelo emthethwandaba sokuthi umise ukuguqulwa kwesisekelo sombuso phansi komthetho osahlaziywa lidale le-Senate we-Constitutional Amendment Bill No. 2 osuvotelwe wapasiswa lidale ele House of Assembly. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Inguquko elethwa ibhili leyi iguqela ukukhethwa kwabahluleni, ukukhitha kokhetho lukamsekeli kamongameli welizwe, ukwengezwa kwenani lamalunga esifazane abekelwa izikhundla edale lephalamende i-proportional representation lokunye. Abe-Crisis in Zimbabwe Coalition bathi lo mthetho ungapasiswa edale le-Senate kuzadala umonakalo omkhulu ngoba iziqondiso zawo zizabisela emuva intuthuko yonke emunyethwe isisekelo sombuso welizwe esavotelwa nguZulu ngomnyaka ka-2013. Lokhu kuchasiswa kabanzi isikhulumeli somanyano lo uMnumzana Mavela Sikhumalo.
Amanye ama-members Crisis in Zimbabwe Coalition lamanye ama-institutions esisebenza lawo sebethe bona sebethatha indaba leyi bagijimelayo baye kuma-courts ibone kwakuhle ukuthi kusemthethweni na lokho okuyenziwe yiparlamenti kumbe akukho emthethweni. So siyathaba kakhulu njalo sesibiza umuntu wonke ukuthi sibe le convergence.
Uqhubeke sithi uZulu wonke weZimbabwe kuzamele azame ngendlela zonke ukuba uyenza usemandleni akhe ukumisa ukuguqula isisekelo lesi.
Umuntu wonke ngabuye noma lokhu esikukhulumayo lapha akulani ngendaba kulwisana kwama-political parties kule ndaba le-future yethu thina njengezizalwane zelizwe leli eZimbabwe.
Ingcitshi ecubulula ezombusazwe uMnumzana Nixon Nikazini uthi kuqakathekile ukuba uZulu amise inguquko efuna ukulethwa isisekelo sombuso.
Umnankakwa vele ngomuntu othandi power njengoba selibona kathi sezama uku-amenda i-constitution ukuthi engezelele i-power lakhe. So asikubona kuyinto enhle kakhulu and njengamaZimbabweans sizayenza lokhu esifanisayo ukuthi silwe laye sike sizame ukuthi vele ama-amendments lawa engangenisi ku-constitution.
Kodwa ingcitshi kwezomthetho ngendaba zesisekelo sombuso uMnumzana Lavimo Maduku uthi isisekelo sombuso weZimbabwe savela saphambaniseka silotshwa
is a continuation of a political approach that is characterized.
Lokhu yikuqhubeka kohlelo lwezombusazwe esalubona kwele Zimbabwe kusukela ngomnyaka 1980. Uhlelo lolu salubona kusukela ngomnyaka 1980 kusiya ngomnyaka 2013. Kwaqhubeka kusenzakala izinto ngendlela efanayo ngomnyaka 2013 kuze kube namhla.
Under a new framework.
Omele abasha kuZANU-PF umnumzana Mabutho Moyo uthi ukuguqula kwesisekelo sombuso okulungile
kuqakathekile ukuthi njengelizwe elingangeZimbabwe kutholakale ukuthi abatsha labesifazane bayaphatheka kwezembusazwe lokwezweni kwemithetho yesizwe. Kodwa lokho abantu bengakukhangeli njengomgoqo wokuthi yizo kuphela izikhundla okumele zibanjwe ngabatsha kumbe abesifazane, hathi leyo nje yikota kodwa abatsha bavumelekile ukuthi be contest for amanye nje ama constituencies.
Abumanyano owe Crisis in Zimbabwe Coalition bathi iziqondiso lezi sizakwenza ukuba umongameli abe lamandla amaningi, njalo zithi sizakwenza ukuba uzulu obhadala imithelo e-tax athole nzima ngoba uzakuba labameli abaningi edale ephalamendeni. Iziqondiso lezi zidinga njalo ukuba abahluleli bemthetho ndaba yaphezulu e-High Court babe ngabale minyaka edlula engamachuma isikhombisa yokuzalwa. Inhlanganiso lezi zithi zizasebenzisa indlela zonke ezingeneliswa ukuze kuvinjwe inguquko edinga ukwenziwa kusisekelo sombuso welizwe. Ngimele iJito 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Uzulu kobulawayo ukhala ngokusilela kwezimota zokuhambisa ngenxa yokubotshwa kwabemichova okwenziwa ngamapholisa ngalezi nsuku. Abangasebenzi bephansi kwenkampani kahulumende eyamabhasi ayeZupco bengavunyelwa. Lolu hlupho solubangela ukuthi abantwana baphuze ukufika esikolo. UBathabile Masuku sethelela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
UZulu uyakhonona kakubi ngohlupho lokuswela izimota zokuhambisa ngesikhathi abantu bezama ukuphila ngapha bemelana le-COVID-19. Besithi nxa kungasathathwanga amanyathela kuzadala umonakalo omkhulu wokusabalala ngamandla komkhuhlane lo. UNkosikazi Sithandazile Masuku, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi imota abazibhadalela ukuthwala abantwana kazisekho emgwaqweni.
Lokho kwenzakalayo kubuhlungu kithi ngoba sesihambisa abantwana esikolo nzima khathesi. Amakhombi la ade ethwala abantwana babotshiwe ngapha, wona uyabubhadele imali yokuthi athwale umntwana inyanga yonke. Khathesi ukuze ucine ugada ibhasi lomntwana ubambe isikhathi ekuseni kunzima, kusho ukuthi lawo vele emsebenzini ugcina uphuzile. Aluko uhulumende uyavumela ukuthi imota zabantwana ziqhubeke zihamba ngoba eqinisweni zikhoka sikwanise iqiniso elikhona.
Umnumzana Edward Moyo, isakhamuzi senkulumane, uthi okwenziwa ngamapholisa sekufaka impilo zabantu engozini ngoba sebegada loba yiphi imota abayitholayo lezingathembekiyo.
Amakhombi ayabotshwa agcwele emastashini kodwa akusozi lutho ngoba bona uzikhungo kwabo abanayo ikapasithi yokuthwala abantu bonke. Kuyakhathaza kakhulu, abantu bathina besiwasirandisi njalo bethina sebegada leinye eminye imihlobo yezimota engavunyelwayo emgwaqweni elezigebenga kakhulu.
Umnumzana Trino Sibanda, esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo, uthi uhulumende uthathela abantu bakaJehova ilungelo lokusebenza beziphilise.
Uqalo kwamanje asila transport, number 2 abafowethu abaziphilisa ngayona la makhombi imthoko bayaxothwa bayasusa emsebenzini. Futhi bakhona abantu abangalawo ma 2 subject 3 subject abangakwalifya kwezonto, bona bayiphephelaphi.
Umnumzana Thulani Sithole, omunye wabatshayeli bamakhombi omshikashika kobulawayo, uthi ubunzima bempilo yibo obubathuma ukusebenza bephambana leziqondiso zikahulumende.
Hayi, thina njengathi lapha bemhlova ngesituation eyenzakalayo, hayi akusihambi kahle. Into zonke ziyasiyomela kathe sukuwo nje abadala sigcwele akwesimile. Asila-transport masithi siyazama ukuthi sizidize ngapha, siyakothwa imota ziyatshawa amawindi. So siyahlupheka njengabantu bemhloveni, vele zosaba sisezi kumbe sitshontshe
Msebenzi. Umnumzana Effort Ncube, umqondisi wenhlanganiso ye-National Consumer Rights Association, usola isinqumo sikahulumende sokufaka uZupco kuphela.
Akwamukelekanga lakancane indlela abantu asebephela ngakhona ngokuswelakala kwemota zokuthutha ngenxa yalokho okuzanywa nguhulumende ukuthi kube nguZupco kuphela othutha abantu. UZupco siyakwazi ukuthi kenelisi kala mabhasi lamakhombi eneleyo.
Umnumzana Tineyi Rwasoka, isiphathamandla senhlanganiso inhlanganiso yeZimbabwe United Passenger Company iZupco ekhangele isigaba seMatabeleland South ongathandanga ukuthathwa ilizwi uthi inkampani yakhe kayikhulelwa nguZulu iyenelisa ukuthwala uZulu wonke wakobulawayo. URwasoka ukhuthaza abazali abalabantwana abafunda ezikolo ezigadelwa ibhasi ukuthi babuye koZupho bazokhuluma labo. Kudingwe amacebo okuthwala abafundi besuka ezindlini besiya ezikolo njengalokhu abakwenza lalezi ezinye izimoda. Uthi njalo bavele besebenza ndawonye lamanye amakampani okuthwala izisebenzi zabo, ngakho abantu bakhululekile ngokuzokhulumisana labo. Kugcizelele ngokuthi lokhe bethatha imoda ukuba zisebenze ngaphansi kwabo. Isikhulumeli seZimbabwe Republic Police uNkosikazi Precious Simango wenqabe ukuphendula imibuzo lokuthathwa amazwi, wathi kumele uZulu agade izimota zikaZupho kuphela, lezi ezinye azivunyelwa. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umongameli weMelika uMnumzana Joseph Biden uthi uhulumende wakhe oselensuku ezilikhulu esembusweni usethulele uZulu inhlelo ezilohlonzi njalo ufuna ukusungula ezinye ezithakazelelwa ngabantu. Ngakho ke kumele abakubandla lama-Democrats lelama-Republicans badonse ndawonye ukwenzela ukuthi ilizwe lithuthuke ngemfanelo. Okuningi asikuzweni kuGibbs Dube esethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UBiden wethule lokhu izolo kusihlwa kweMelika edale leCongress, lapho watshele khona abantu bakweMelika ukuthi usezamile kusikhatshana engene ehhofisini ukuguqula indlela ilizwe ebeliphethwe ngayo nguhulumende wayo ngumongameli uMnumzana Donald Trump. UBiden owethule umbiko lo phambi kwamalunga edale le-House of Representatives lawe-Senate amalutshwane ngenxa yesimo esibi sokumemetheka kwegciwane le-COVID-19 uthe ungene esikhundleni sikamongameli ngesikhathi kumemetheka okwethusayo umkhuhlane we-coronavirus.
After I promised we'd get 100 million COVID-19 vaccine shots in the people's arms in 100 days, we will have provided over 220 million COVID shots in those 100 days. Go and get the vaccination. They're available.
UBiden uthe kunenhlelo ezinjengokunika abantu imali ebizwa ngokuthi yi-stimulus package ethulelwe abantu ukuze baphume kulokhu ababhekane lakho. Uthi uhulumende wakhe uzimisele ukulungiselela abantu impilo engcono ngokuba nenhlelo ezinjenge-American Jobs Plan okumele ipasiswe lidale le-House of Representatives lele-Senate.
This is the largest jobs plan since World War II. Creates jobs to upgrade our transportation infrastructure, jobs, modernizing our roads, bridges, highways. We kept our commitment, Democrats and Republicans, of sending $1,400 rescue checks to 85% of American households. We've already sent more than 160 million checks out the door. It's making a difference.
UBiden uthe ilizwe leMelika selibuyela kunhlelo ezinjengeParis Climate Agreement yalahlwa nguhulumente kaTrump. Ukhulume njalo kabanzi ngokwehlela uGeorge Floyd owabulawa lipholisa eMinneapolis abantu batshengisela emgoqweni besola izenzo ezimbi zamapholisa. Kodwa omele ibandla lama-Republicans uSenator Tim Scott wethule imibono yebandla leli ngokukhulunywa nguBiden usole kakhulu amanye amazwe kaBiden.
Democrats want a partisan wish list. They won't even build bridges.
Abakubandla ama-Democrats bafuna ukwenza santando phansi kohlelo lolu kabasoze bakhe amabholoho. Lokhu kuzatshabalalisa imisebenzi.
Job killing tax hikes in a generation.
Wodwa kaZimbabwe ohlala kweMelika uNumzana Rafael Mthombeni uncome kakhulu okwethulwe nguBiden.
Uqinisile lapha umongameli uBiden ngomsebenzi asewenzile nge-100 days. Uqinisile sibili ukuthi yena engena ukhangele kakhulu i-vaccine le ukuthi abantu bahlatshwe bavikelwe emkhuhlaneni lo okhona.
Uphinde wathi uBiden ukhanya ezimisele ukusebenzela uZulu.
Kanti-ke njalo nxa ikhuluma ngokuthi i-economy siyabona ukuthi abantu bathola lokho kuthiwa yi-stimulus baphiwe izimali zokuthi laphathesi lokho esikhuluma nje bazuza abanye laba bangasebenziyo laba abangela marents. Ngibona ngathi lapha uqinisile sibili kakhulu uyichaye ekhaleni sibili kakhulu.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Busani Mbuso Ntini laye ohlala kule Melika.
Sakhangela iAmerican families plan leyo ichukuthi mina ngokwami nginje abatwana ngisasebenzini sebengathola ama daycare abambekayo ngoba kade sama daycare amaningi ngathola ukuthi umntwana ole 1 year kusiya kubo 6 years uyayibhadalelwa ama $1,000 a month for a daycare. So lokhu kuzanceda ukuthi ama daycare cheap njalo abantu abaningi xa ethuza khatsha amanye ama teacher lokhu uyatsho ukuthi abantu abaningi bazathola imisebenzi.
Bekugcwele abezomvikela kudala le-Congress ngesikhathi uBiden esethula umbiko wakhe kulandela ukuhlaselwa kwendawo le ngabalandeli bakaTrump ngozibandlela lonyaka befuna ukuvimba ukubalwa kwama-electoral votes. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingoGibbs Dube.
Live talk lamhlanje sikhangela ukudibana labesifazane ngalezi nsuku zobhubhane lwe-COVID-19 langokuthi lubaphatha njani uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni ye-COVID-19. Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Abantu abaningi okumangalisayo kwele India ababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 okwenza kube nzima ukutshisa izidumbu zababulawa ngumkhuhlane lo endaweni ezibizwa ngokuthi ngama-crematorium. Indawo lezi zigcwele izidumbu ngenxa yenani eliphezulu yababulawa yi-COVID-19. Uhulumende wakwele India uthi kulabantu abafika phose izigidi ezingama-20, 18 million asebehlolwe batholakala bele-COVID-19 kwele India. Kwabhubha abedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000. Kubikwa ukuba sokusilela amatanka alomoya owe-oxygen anceda abalomkhuhlane we-COVID-19. Inhlanganiso ezizimeleyo zithi kulabantu abaningi abadabuka eTigray kwele-Ethiopia ababotshwa mahlayana okuthiwa bazama ukugengula uhulumende. Inhlanganiso lezi zithi sebefika phose inkulungwane abavalelwe ngamapholisa labanye abezomvikela endaweni ezithiyeneyo zelizwe. Zithi abantu laba kabathoniswa amacala abawetheswa nguhulumende. Umdlalo wabantu abalwisana lenkunzi ukhangelelwe ukuthi uzavuselelwa ngempela viki kweleSpain kulandela ukuvalwa kwawo nguhulumende ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Umdlalo lo eLas Vegas uzabukelwa ngabantu abedlula inkulungwane eziyisithupha 6,000.
Usokuqalile ukunyakazela phambilini kokhetho oluzayo ngomnyaka ka-2023 abamabandla ezombusazwe ebevuselela ingatsha zawo. Enkundleni zokuxhumana khona sokulomkhankaso wokukhuthaza uZulu ukuthi abhalisele ukuvota. Ngempela sonto edluleyo inkokheli yebandla le-MDC Alliance ebalisa umnumzana Nelson Chamisa ebikobulawayo lapho kade kukhulunywa ngamalungiselelo okhetho. Kodwa abakhona abathi ukuvota akuphathisi ngalutho nxa kungalungisiswanga imithetho yokhetho ngoba ibandla leZANU-PF lizanqoba kalula. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi yecubungula ezombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla endawonye lenye njalo ingcwethi kwezombusazwe umnumzana George Mkhwananzi onguye osungula lingxoxo.
Uma kusizwa ukhetho kungazange kwaba khona izinguquko ezizokwenza ukuthi wonke umuntu anintise ekhululekile nazo zonke nayonke imicingelo nje edinga ukuthi ibe khona okhethweni ukuthi ivulekele wonke umuntu amathuba avulekele wonke umuntu. Lapha sengikhuluma nangezinto ezifana nokuthi abantu babutha ngihlale bekhuhlekile baphise ngihlale bekhuhlekile kungazange kwafakwa imigoqo ezokwenza ukuthi eminye imihlangano yakho ingavunyelwa. Ngikhuluma ngokuthi abantu bathole ithuba emsakazweni wokuphindezela ekuthekutheni noma kungaba umsakazo ofana ne-radio ne-TV umabonakude. Konke lokhu izinto imithetho yeZimbabwe eqondane lokhetho engazivulanga kusukela kade kukhalwa ngazo ukuthi masivulwe lezi zinto. Yonke le mithetho yenza ukuthi ukuninzi sokhethelwa seZimbabwe ngemva kweminyaka yonke emihlanu kube yizeneze nje.
Baba Mkandla, wena ungathini?
Umbono wami umkhwanazi usesuke wa eburasibili inkalakatha yeqatha yalokho okubangela ukuthi abantu babe mathinzi ngendaba yokhetho. Ngivumelana naye ke khonapho ngobana uzabona ukuthi zonke inkomba ezikhona kuhulumende kaziselani lenhlalakahle lenqubekela phambili yabantu. Uhulumende lo kumbe ithi uhulumende wezano PF usesengiyeni igiya enjengeyemota ukuthi ukhetho kalubuye, kodwa useqalile ke khathesi ukuncindezela ukunciphisa indlela zokuthi abantu bakhethe bekhululekile. Osokubuye kwangezelela ukwenza khona lokho yisimo lesi esikhona kodwa yi-lockdown ngenxa ye-COVID-19. Amasosha la agcwele indawana yonke bayingxenye yendlela yokwethusela ingqondo zabantu. Ukuhlukunyezwa kwabamabandla aphikisayo lamabandla lazimele wodwa indlela yokutshengisa abantu ukuthi ukukhululeka kakukho, ikakhulu ngenxa sesisondela kulo ukhetho uzabona ongazange ukuboni. Kuyavela izinto eziningi, abantu bazakwethuswa amacala angaziwayo, abantu bazahlukunyezwa, abantu bazakwethuselwa, abanye bazanyamalala. Imithetho izaguqulwa njengoba umkhwanazi etshilo, kufakwe imithetho ezakwenza umongameli welizwe angabi ngumongameli welizwe lonke jikelele, abuse ilihlo lakhe liphezu kukhetho luka-2023.
Baba Mkhwanazi, manje kwenziweni? Amabandla ezombusazwe aphikisayo akhalale kukhetho na kumbe kukhona okungenziwa?
Ukukhala labo kukhetho ngibona sengathi akusoze kube yinto engawuletha umphumela ofunwa ngabantu. Uma ekhona ngempela amabandla aphikisayo, ngoba ngibona sengathi awasekho, kodwa uma ekhona ngempela amabandla aphikisayo futhi enalo usekelo noxhaso lolo athi analo, yisikhathi sokuthi manje avuke nje bomu, avuke umqoloha, amobilize abantu, aqoqa abantu, abange umsindo omkhulu kakhulu ongaza kuzwakale. Ilizwe laseZimbabwe liyantengantenga esibuthakathaka ukuthi lingamelana ne-bad publicity nokusolwa ngumhlaba. Uma bengavungama ilizwe lonke nakuzo zonke izindawo lapho okunama-embassies elizwe leZimbabwe khona, babanga umsindo omkhulu, kube nenhlokomo ezokwenza ukuthi umhlaba wonke ubone ukuthi ilizwe laseZimbabwe kade lathwala kusukela ngomnyaka kampeyana kuze kube namanje kulokhu kuthiwa uziqhele ukuthi libelethe nkani, sekumele kube khona ababelethisi.
Hayi, kwezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungasigqibela uhlelo Baba Kandla, usitshele ukuthi wena uya ubona kuyini okungenziwa.
Angikholwa ukuthi ngathi bachitha isikhathi njengoba umkhwanazi esitsho. Ukungena kukhetho lokungangeni kungasebenza ukuphumelelisa inhloso zezandla. Khangela ilizwe lele uTaimaima. Bahlala besemgwaqweni lami ngikhona bakithi eGwanda eZimbabwe. Sengizwile ngabona ukuthi labana abantu kulento abayifunayo ngesikhalanga kuthiwa amimila ahla, obona ophakathi kobunzima wesaba uhlaba umkhosi. IZimbabwe bangazitshaya izacuthe bona babantu bezani, kodwa kuzathophela ngobana kuzafika nakwenye indawo nxa sihlaba umkhosi singesabi. Abantu babotshwe bashaywe ngamatear gas zakuze uqede abantu abazimisele entweni yabo. Yebo, kuvotwa ngavotwa okukhulu yimphumela yokhetho. Kwenziwani ngemva kwalokho?
umnumzana Thandeko Zintimkandla ingcweti ecubungula ezombusazwe ubexoxa endawonye nenye njalo ingcweti kwezombusazwe umnumzana George Mkhwananzi. Singakehlukani kesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Inhlanganiso zomanyano we-Crisis in Zimbabwe Coalition zithi sezikhweze isicelo emthethwandaba sokumisa inguquko yesisekelo sombuso. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngu-Chris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ekuseni ngo-half past six.